Bela akuzwakali nje ngoba nxa ukukhangele ngekuthi abantu abakhethwe bekwelinye ibandla sebengabelinye ibandla elikhona eParliament elalilwisane labo ekhethweni lolo. So akuzwakali ukuthi okwinto kwangikhona kuxhanyandwa kusiya ngaphi njalo kujongeni okusegcekeni ukuthi kuyadlalwa ngamadobhe nje awezanu lawa. Kodwa okuqakathekileyo kufanele uZulu akwazi ukuthi uPresident Chamisa upressa on uyaphi alungiselele ukuthi uZulu weZimbabwe athole ingqubekela phambili njalo abantu beZimbabwe bakhokhelwe kumbe bamelelwe eParliament la kwezinye izinhlangothi ngabantu ababezikhethele bona abasuke ebantwini. Akalanda akusindaba yezikhundla leyi yindaba kuphele ukuthi kufanele kwenziwe umsebenzi omhle njalo eZimbabwe fanele liqhubekele phambili. Khonokho yikho kuzaqhubeka kusenziwa njalo yikho lapho President Chamisa abe mikhona uzala emi lapho. Phela ikhodi ngakuthathela nje lokhu zeni izani ngazama ukuthatha lokhu lalukhiyana ayisozithatha inhliziyo zabantu.
Ye, cela ubambe khonapho ke isibanda sibise ubaba uDan Moyo. Khonapho baba Moyo sizokuthola kukhona khona kusokwenziwe wena ungathini nesinqumo somthethwandaba.
Kuyajabulisa kakhulu lokhu esikuzwayo. Okuhlekisayo yilokhu kukhulunywa ngudokotela uSibanda ukuthi amakhosi akhetha dizana yethu bona yibo abahamba emakhosi lesiyo aphila idecision eyayenziwa i-High Court last year. I-High Court yasungula kudala lokhu ukuthi uChamisa vele wawungamelanga vele azabe ngu-acting president ukuthi wafika njani lapho vele according to constitution ye-MDC kuyisimanga ngoba into vele eyapho ukwenzeka from thin air. And then after the esetsheliwe ukuthi hayi wena constitutionally you are not an MDC vice president and you had no right to usurp powers abesejika athi hayi because ma-court ezanu that's why lisenza njalo. Kuyahlekisa lokhu especially when it comes from umuntu oliloya oligqwetha labantu abafundileyo kakhulu abayibo abam-advisayo angazi ukuthi bam-advisa ngayiphi indlela ngoba court after court case they are just losing because they seem not to understand umthetho. They seem to think ukuthi they live in bubble or baloko abo umthetho that just applies to them and does not apply to everybody else.
Yes.
In that case, especially ma befuna ukulungiselela ukuthi bazitshele ukuthi they are ready to govern. What kind of government abazoyiletha where they fail just to honor
ukhuluma ngesindebele, isindebele then.
Just balandele simple i-constitution yabo okumele ukuthi yiwe ngabe iyalandelwa. Bazothini manje mase bekusilizwe. Kusho ukuthi okwamgabe lokuyani okwakusenziwa umgabe kuyabe sekungamandlwane-ke mase kungene kona.
Ye, wothi-ke ngiye kubaba ubaba uJuma, uJoseph Juma okubandla le-ZANU-PF. Baba Golide, lapha kuthiwa-ke kule sandla semfene lapha. Wothi sizwe singakayi ubaba uSibanda. Kuthiwa kule sandla semfene esikhona phaka lapha Golide. Kuthiwa izanu yehlokozayo la.
Njengokusho kukamfowethu uDeni, udaba lukabhuru wamuntu leko luyahlekisa kakhulu ukuthi wena kanti izanu ingena ngabi mana ngibakhorete kuhle futhi khonapho. I-point of correction yami yikuthi kona bengathi izanu ethu le kuthiwa yizanu p f ngoba ibambanisa i-p f zap nezanu uJongwe kube sesiba yizanu p f yilo ibandla elikhona. Bese ngisithi mina ngithrow umbuzo ngijikele umbuzo futhi kubaba uNkululeko ubhuru wami lapho kanti emalangeni lapha kube lo kunye futhi okuphumile emthethandabeni kumisa i-MDCT ekhokhelwa kumama uMakhuphe ukuthi kona bephiwe i-$7.something million leyana e-parliament. Bawuqakezela izandla kakhulu bathi hawu amakhodi nangu asiyenza into enhle. Namhlanje kulale i-ruling kumbe sithi khona umutsho ofakwe umthethwandaba namhlanje ubatshela ngokunye sebesithi hhayi ikhodi isingezanu p f. Pho-ke okuyikho yikuphi ngoba phela nxa into ikhulunywe kufavor yabo kumbe sithi ehlangothini lwabo bayqabaqakeze betshaya ingquzu kube mnandi kube njani. Nxa kungasehambanga kuhle kibo sebepointela izanu beyo singena ngaphi. Udaba lolo mina bembona nganto kona aludlale phakathi kwakhe ubaba uNkululeko nobaba uDan ngoba yibo abahambisana emthethwandaba. Izanu beyo sihlalele sikuma-terrace njengalaba abasupportayo sikhangela inguqu idlala asikho thina phakathi laphana so singafakwa thina phakathi njengezanu
PF abantelane
khona phana bona bebhodwa njengoba kuyi-MDC Alliance engasiyo phathi iphathi esiyaziyo yi-MDC 3 ye siyaziyo eyavela kubaba uTswangirayo yikho esikwaziyo lokwani kwe-alliance yakwazi nakwabuya amaphathi amaningi kule PDP ekaBT kulelokuzeni ngulelo yani iMDC 2000 yabona eka Jobs Kala kusobuya le MDC Green eka babu uWelshman yiko okwafuma koni alliance leyo iparty yenziyo thina iparty eka MDC 3 eka babu Tsangirai emele ngabe vele kuhle kuhle ikhokhelwe ngumama makhulu
yeah
what but isifiso ukukhangela kabadlale khona ngale intsoro zabo bangasifaki thina njengezalo PF phakathi
yeah baba Sandra
wazi ukuthi Gibbs udibolokho naye ukuthi sikwamfaka labantu bezana abangu-2-1 ngabe la mudinga omunye we-MDC Alliance abangu-2 kwenzela ukuthi kube because now they have double time and baqamba amanga abanqabe qamba amanga kulula kakhulu ukuthi bamemetheke besiya ngale akuthi ke ngikhulume labo bobabili mina ngingumntwana wasemathebeleland ngibe lomnyama wokuzalwa ngesikhathi segugura hundi ngithe ngizala ngesikhathi segugura hundi engibone kusenzakala ukuthi mina ngabona u-anti bami bethathwa ngamasosha besiyahlukumezwa egangeni ngiyakhumbula lami ngikhonjelwa ngombhobho wa-AK-47 ngoba ubhudu bengiqhuba ebhareni kwathiwa elizweni lezimbabwe umthetho lapha ngokuthi umgabe nguye yedwa ongaqhutshwa ebhareni Now izanu lebi senza lokho ngaleso sikhathi lokhinye mahlabezulu izanu le eya bulala lookout masuku lokhinye mahlabezulu izanu le siqeda abantu kusukela ngo 1980 kuze kufike namhlanje o Patrick Nabanyama labanye singababala oyitayiza mara lokhinye njalo imithetho yayo lokhinye lamakhothayo lokhemanye lokhu kusetshenzwa ngendlela efanayo mhlawumbe sithi sokusuke kwaba zimanyana angazi ukuthi mina namhlanje ngingazibona ngizikhangela njengomuntu obenengxoxo ngixoxa labantu abafuna ukungitshela ukuthi in their right minds abafuna ukungitshela ukuthi izanu le somehow has reasonable courts ukuthi izanu le somehow has reformed today isikhokhelwa ngumnangagwa yeah Angikhulumi labantu abanjalo mina I want to engage ngifuna ukuthi ngikhulume labantu abafaka ihumanity yethu phambili kwethu hayikho abafuna ukuthaba ngoba kuyathabeka ukukhuluma ngoba sile opportunity mina lo ama life today ngoba ama social tech ifuna ukungibulala ngenelisi ukukhuluma isishona ngile 5-6 years ama social tech abekhokhela ngumnangagwa lo elikhuluma ngayo bese ngitshela ukuthi namhlanje somehow I don't have brains simply because I don't admit angivumi ukuthi izalo le lokhu ngiyababulali uzamthola ngapha umuntu ezimabho nozela nje lo makhupho osekhamba ephela around lo mnangako uzamthola ngapha yikho kathesi lo mfowethu wezalo uyamuzi ukuthi uthini uthi yena iMDC ayifunayo iMDC ekhokhela ngumakhupho wabona abantu bezimabho bayakwazi lokhu mani awangeke bamoshele isikhathi sabo yizinto ezifana lalezi amadophe lawo and who cares ukuthi amakhotheni athini ubani lendaba lakho okulendaba yikho lokhu ukuthi abantu bana bakhokheli bababazi ukuthi kabalandela umnangagwa and yikho lapho esikhona upresident Chamisa is going to press forward uyaqhubekela phambili esenza umsebenzi awunikwa ngabantu over 2 million voters tholayo are not a joke and anybody and umuntu akubona lokho ngani ukudlala nga ukhuluma ngomtele phola ama voters asuka 2 million ngiyodlalayo and there is no you know ngesilungu ngizalitshela ukuthi there is no prize for stupidity but the majority of the people do know where the rubber hits the road it doesn't matter what you say it's easy to back anything can back go and get 2.4 million votes ngawumakhube kumubani then come to talk to me I campaigned that's the advice if you're going to question my advice if you're going to question my work lawa pixel lezenzo zami hamba uyebuya le 2 million votes what you want to say man hamba uyebuya le 1 million
yeah all right
and then after that ukhamba uyebuya labantu bonke abakithi ababulawa izanu labo mnangagwa do that
yeah siyakuzwa sibanda what is please ubaba umoyo uyamuzwa lapho uyakhuluma sibili umnumzana sibanda udokotela uthukuthele sibili ngoba into le mzuso ubuhlungu so uthi lani linje moyo lomakhophe senigida khona ngale sibili kuzano kumbe ngufake ngendlela yena akubeke ngayo uthi wena khonapho rothuma selengani selihamba lonke selihamba ngendlela kamnangagwa yena uthi umnangagwa umuntu owayencedisa into zegroundl ngamafitshane sibili ngifuna ukuthi siyitshaye oke siliphethe khona manje khonapho moto
akumangalisi gifts yi-modus operandi yabo laba bantu so ukuthi kutshela konke lokhu umbone kwenza nje ivele into yabo vele babehave njalo when they are put in a tight corner ma sebefakwe ekoneni sebefithizelwe ekoneni ngama-tantrums nje lawa abawenzayo nje ngamandlwane nje ukwenziwa singane lokhu ma kuthi usukukhathele isithwalo esiphekwe ngumamakhe senhlabathi abese throw ama-tantrum afana lalayo siwabona kunkululeko iqiniso yokuthi 2.6 million le akhuluma ngayo was because ama-resources ayefanele ukuthi aye epartini and remember abantu laba bavoteli i-MDCT bavotela MDC ekatswangi rai even ngama-lies ngamanga babewatshelile so ukusela akudifendeki mfowethu okasiphanda ngizokutshela straight uzozama ngayiphi indlela ukuthi udifende ubusela latshontsha izimali lo chamisa okwakumele ukuthi yizo okwakumele ukuthi party company ngazo so if umakhuphe had a rightful position at that time imali lezo zikuya zisiya kuye eseyenzile i-extraordinary congress yakhe according to i-constitution ye-MDC and if wayezoyiwina futhi ngoba yikho uchamisa angazange afuni ukucontesta kube le extraordinary congress at that time because wayekwazi ukuthi ama-structures awamfuni even up to today ama-structures ka-2014 awufuni lokumbona uchamisa even ukuthi afike nje eduze laphana zama even singaze sithathe lo mfana lo owegogwe lo omtshayeleyo ekhoti lo sithi am-challenge uchamisa ku-extraordinary congress uyawina lo mfana oyibhoke ma-structures ethu le sey umakhuphe lo monzi lora lo komishi loba nomunye adaya mina ngikhontesti makukhontesti umfana lo wegogwe lo uyawina lo mfana wegogwe against uchamisa against kuma-structures awomhlangano unkululeko kumele akwazi ukuthi umhlangano wethu ubhase kuma-structures and ama-structures yiwakhetha i-leader mase kuyiwa ku-popular vote le onguyena olandelwa ome othi yena umele iparts esupportwe ngama-structures wanikezwa izimali zokuthi akwazi ukukampaigna thina sakampaigna lo makhuphe from isikhwameni zethu lezi not even ipeni esayitholayo from i-government imali zonke bazithatha bona they were able ukuhaya ama-stage they were able ukuthenga i-fuel they were able ukuthenga izimoto they were able to be all over izimbabwe ngemali ababezithethe kuhulumende ngobusela iqiniso selivelile manje osokusele ukuthi izimali lezo sekumele zibuye enkululeko or ijeli izobuyizoqoqoda lapho
ye so siye kubaba uthuma singakayo ubaba usibanda baba uthuma nanti udaba lapha sibili uyaluza lawe luyatshisa sibili kodwa sifuna ukuthi sibili nxa sikhuluma silukhumi omnandi silubeke ngendlela oluyilo so ungathini khonapho baba uthuma
engakutsho ukuthi umfowethu unkululeko angathukutheli amisiyazi siyaxoxa lapha siyabonisana ngafaka imbono yakhe kuhle sikhulumisane kuhle singamadoda sonke lami nginje ngiphuma khonapha emathebeleleni ngiloku ngikhona apha ngihlala khonapha emathebeleleni and konke lako awuphumayo sakubona sibili yikho phela ubaba unkomo acine sefake khona i-unita code leyo ukuthi kuphele lokwani kwasokuhlinzakala ukuthi nokwasokuthana ukuthi amashona lamandebeli so mina kuphela into engifunda ona ngiyibisele kuye labanye abantu yikuthi kona into engiyaziyo mina yikuthi kona abantu nxa bevota bavotela iparty so uden nxa esithi kona ama-structures ngibona ngantu awuqinise kanti kuyini okwakubuhlungu okwakukubi ukuthi ubabuchamisa athi hhayi asihambeni ku-congress leyo ayizwinela ke kuhle kuhle ngabe konke loku akukho lokho ngoba mina into engiyaziyo baba mthembe yikuthi kona ungazimele uwedwa laphana uhambe ukuthi na ngichamisa ngi-independent angiboni i-2 million votes yena bezayithola ngoba abantu bavota ngestructure se-party sabo so uqinisile uthe nxathi lona abantu bavotele i-MDCT ngoba utshanelayo yinto yayipopular i-MDC yakhe yayipopular siyakhumbula ubidi waphuma kuyini akutholayo siyakhumbula ubaba uwesman encube waphuma kuyini akutholayo esebenzisa ibalele-MDC lonana siyakhumbula even ujob sihlalo waphuma kuyini akutholayo into yonke ibithola ngama-structures e-MDC ekatswangirayo ngakho-ke mina ngiyakwazi ngangabona ngangena ku-bi-election lomunye undoda lapha othi angobekuthemba nyathi owayemele i-PDP ephume ku-MDC katswangirayo ngamudla ngambhuqa kashari ngoba wayeseme yedwa engasekho ku-umbrella i-structure ese-MDC even yena lo kade sowawinayo kini la ephela nohambo ma constituency ngiyakwazi na wawina not because nguye wawina ngenxa yama structures ye MPC kodwa angabuya amela afana nomnqamo la ngivele manqamo labantu angibondi kona angathola anything angakuthola kwapha so hey ngiqiniso ama structures ayanceda kakhulu abantu bavule yiko babudabe ngazi wakukhuluma kudala abantu bathi kona noma lazi lifaka idonki lifaka ibizo lokuthi MPCT liyawina kuphela sakubona kona bonke odabe ngalabo abanjana baphuma kuzamse vama njengezaphu mina bakutholayo konapha emathebeleni ngiyangikhona abatholanga lutho ivoting yahamba ngaphi ku-MDCP ababuthangelayo ngoba kwakuyini kwakungama-structures even abaphuma kithi kuzamupf angaphuma azimele ngedwa labantu normally ugcina esenjani esebonda hayi usephamanisile vele usewele phasi ngoba ama-structures yikho okuqakathekileyo so mina engikutshoyo thina njengezamupf njengoba ngishilo asingeni indawo abalungisisa into zabo kodwa bengazilungisisa bese bebuya sebeqedile impi zabo sesihamba-ke sisiya phambili kodwa oqakathekileyo singalwi asixoxeni kuhle sikukhulume kuhle hani siyaziimbono wami mhlawumbe umbono wami uyabe ungasikho iqiniso but kuyabe ngumbona kwami naye kuyabe ngumbono wakhe mhlawumbe ungasoqiniso kodwa kungumbono wakhe
yeenjalo
esikhulumeni
ye wothi silete ubaba usibanda usibanda uzaphendula khonoko kukhulunywa ngubaba umoyo nobaba ujuma kodwa-ke kulo baba lapha unjabulo ngwenya uthi the power lies with the people not with the courts makhuphe and company azimzorewa of our struggle so ke ngamapitshane baba sibanda ngicela ubaphendule bazule ukuthi batheni ubaba umoyo nobaba
ujumaumsebenzi wamunzima kakhulu firstly ngilwa labantu abasupporta ama-gokuround est secondly ngiphikisana labantu abale ngqondo kumbe imisebenzi yabomzorewa yabacabanga ukuthi bangahlangana lezanu bese besenza kumbe labanqindezeli bese besenza elizwe elitsha khonokho kubuhlungu kakhulu kodwa kungaselani mina ngandukuzisa ubuhlungu abantu abatshengisa ukuthi bayacabanga abona kumdala wami lo wezanu namhlanje usengcono kulabo MDC laba abantu abathunywa izanu abakamakhuphe ngoba phela vele injengalumiyo ukhonkotha kwayo we baba ngeke uze ubone uzathi kuyafiwa kungaselani asithini thina uyazi ukuphupha kuyinto enhle kakhulu njengoba ubaba ungwenya lapho okhuluma ngayetsho amandla asebantwini upresident uChamisa akalanto ayikhangele akalandaba lokudlala kwempukunyoni lokho ukuthi izanu yabuya ngale isigqoke ibhatshi lenglosi wabona ithathi ipisi ibhake igqokisa isikhumba senglosi ibisizenza inglosi akukhangeleyo come hell come thunder kutshisa phansi kutshisa phezulu umsebenzi wabantu bezimbabwe uqhubekela phambili upresident Jamisa aqhubeka ngawo esebenza ndawonye labantu bezimbabwe lokho elingakwenza lokho look it's been so kwayenzakala everywhere look we've had mzorewa saba la mzorewa yeah see, every generation yonke ilabo mzorewa ba yeah abazabe no uyabona mina hey sihamba ngamakhoti kanti mzorewa hanti layo wasithi uhamba ngomthetho nge-constitution yeah but wayengekho ebantwini yeah kufanele kufunde khonokho first lesson in politics omafika izolo abakhona lapho first lesson in politics it's the people stupid ngabantu abaqakathekileyo just that okunye konke lokho ukuthi lizagijima emakoti libhadala ujaji lenzeni libanika izimota lihambe liyelima lo mna ngagwa khona ngale igugurawundist khwekwe khona ngale bese liphenduka lapha lizoxoxa lo nkululeko trying to apply lizama ukufaka ingqondo lizama ukuthi liyarizina urizinani ugijima phandle lapha lo mna ngagwa mina lo ngiyi-victim wezwa ame traumatized victim ekamna ngagwa mina. Now, if you are paying around Lom Nangakwa, go to hell and come back, and you'll find me here. Telling you, telling Trefanayo, go to hell. You don't pay around Lama Metaraz. I want to ask you, Labantu. Better than Lapalis Ozens and Elwaz Ukuluma. Elwaz Ukabanga. If you think the first thing you can find is Kabang, you would see no one. I will tell you one, Olem Vumele Utata Impilo Zabanyabantu. Akuna mntu oyi-one ovunyela ukuthi abanye abantu kufanele babulawa nge-TTT njengempukunyoni kumbe njengemoskito akekho nxa udlala lo muntu lowo ungadlali ngabantu bakithi mani ungadlali ngezimbabwe
yesocabanga
lokho nxa ukhuluma lami go to hell and come back I don't recognize you if you don't recognize the humanity yami I don't recognize your humanity so go and I will not be defined by you
yes sithathe ke leli thuba sibize ubaba umoyo ngamafutshane sibese siya kubaba uJuma singaqeda lapho sesingena esikhiweni so asithande ngamafutshane baba Dan Moyo uyamuzwa usibambi uyakhuluma kodwa kuyiwa phambili le po kuyahamba njani ngakuthi singayivula indaba yethu sithi phambili siyathiwani mnumzana nizakhipha abantu labana abasedalela ephalamende nizabayekela kuyahamba njani
uyabona ukuthi inkinga ekhona yokuthi kulabanye abantu abazibona bemo MDC than abanye abantu i-MDC yokuqala is a workers party, iparty yabantu, iparty eyafonywa to ukuthi ilwisane le injustice esiyibona eZimbabwe elethwa iZANU-PF. Asali ukuthi uNtangagwa umbulali, asali ukuthi iZANU-PF ilama atrocities eyawenzayo. Nami umuntu wasemadebheleni ndingawabona lawo ma atrocities. Ngikhule ngiwabona ninje there is no fiber of my bone esaphotana lezano. I have fought hard long and hard lapha eDC when I keep 2 years belibuya lapha ema embassy every time si campaigner si demonstrator each and every turn bringing awareness to the international community on ama atrocities ezenziwa izano eZimbabwe so kamkhululeko lokho okuthi uzolebhela uzongilebhela izano namhlanje just because angivumelani nobusela obenziwa iThomi yakuchamisa akungitshintshi lutho it doesn't change at all ubudeli bami noku MDC bami le battle engilayo le ZANU-PF I don't need to chamisa to fight ZANU-PF I need abantu aba progressive abantu abahloniphi constitution that is all period
yeah so siyakuzwa baba Moyo kodwa uyo phambili lizabakhipha yini eParliament 1 minute
If they keep on singing a Chabisa Chete Chete song, then they don't belong to us.
Yeah, listen to it.
If Vakube, Vishabe, Vichuru Chabisa Chete Chete is over the caller, one by one, on a case by case basis, as Landa Walunga after David Wawaluka of Balileo, Tina Sinti, right now, the power is with us in terms of Amanda Gitz, in terms of that decision, you would say, Tuna in the Parliament, no matter what keep.
Yeah,
warning. Since you spend, find your damasin moment, kona manje, the kukule, chinjani, zenzo zen, kukulani zenzo zen, then sina kulimisana. Otherwise, kuka manje, sizobona tizo zala mpomo.
Yeah, bakubuza lapa Moyo, bakubuza ngubaba u Raymond Martin. Uti, kambo, ukosa zana, tukazani kupi, lomnu zana, nese nchamisa, angeba bata lapanzi mekumza na lopi.
Uchamisa stapon. Yinto okumele siyenze ngo-2018 emfeni kaTsvangirai. Ngoba iconstitution isisho njalo. Ustapon lomfana akalaleli muntu usitshela ukuthi yena uye nguye. Anti tshela uye ngwayiba umkhululeko laba abamtshelele eceleni. So bese sibone ngathi yena vele nguye nguye akathinte kwangutando kayiphikiswa. Kuzomela abuye and ma ebuya kumele avume ukuthi hayi mina ngingusecretary owe-research and policy. From the 2014 structure, even in the extraordinary Congress here too, but in the time we contest who am president, then I will have to stop.